So we see card descend about VOA in Jebele.
Sanga na kwezekuse ni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 31 kumpalakazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu nge-COVID-19 izolo. Uhulumende uthi abafundi abaya kuform 1 abaseyikuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso kagrade 7 ayikaphumi. Osakhulayo MDC Alliance uMakomborero Haruzibishe uzangena kumnyaka omutsha kusasa esejele lanxa umthethwandaba uthe kumele akhululwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu 30 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2073 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilumkhuhlane laya kunkulungwane phose ezinhlanu 4,997. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 6,394. Kuthi abahlatshwe esibili bangu 8,040. Abahlatshwe esithathu bangu 326 kuphela. Uhulumende uthi abafundi abaya kuform 1 abaseyikuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso kagrade 7 ayikaphumi. Kodwa uthi labo abaya kuform 4 loform 6 bazavula ngomvulo njengalokho obekuhleliwe. Kumbiko awethule izolo ntambama, uhulumende uthe njalo abazali abafuna ukudingela abantwababo indawo kuma boarding schools kumele baye ku website elekheli ethi www.emap.co.zw. Lapho izikolo ezizakhetha khona abafundi ezibafunayo nxa impumela yemihloliso isitholakala. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association unkosikazi Patricia Jabalala.
Bakinda bakungamakwa amaresults abaphumi atsho vele fasithi umnyaka kuphela amaresults abesephumile babe bamakile babakhupha amaresults abantwana babaprepare ukuthi next year bahambe kukomwane ngoba abantwana laba vele ngokwabo basakele muva kakhulu kambe bazafunda nini bazaceda nini kungakabi layo yona into bekuhlupha kakhulu ukuthi abantwana bazuze izindawo ngoba ezinye izikolo zikhangela ngamaresults ukuthi umntwana uphume njani kakhulu ama-boarding schools lama-private schools. There's in his school, there's in his government. Who's using the woman? Remember, I don't know, or I have a form one. So, who's a father, Mr. Bellavan, to another do that? Who's a man? I just said, Babe, who's in this school? Who's issuing down? This is Zuzil, Tessie Punda.
Yeah, yena uhulumende uthi labo abadinga indawo kaform 1 baye ebulenjini lapho ke oheadmaster okuyibo abazakhangela ukuthi ngobani abathola indawo ama results engaphuma. Ubona ingani bayenelisa yini bonke abazali ukufinyelela lapho ebulenjini?
Hayi, kwehlula lokho vela kula mzali ofinyelelayo. Bakuthwana kakhulu abaphinyelela ukuthi kebulenjini. Sehlulekile khathesko lapha kuthiwa bafunde ngabantu asingendawo ngamawhatsapp nowhatsapp. Kodwa-ke sehlulekile abanye ngabafundanga online bebethwele nzima abantwana ngoba bafona wakho. lakho yonke into nje akukuthi bancediseke abantwana labo njalo uhulumende uyakhohlwa ukuthi abantwana abaningi bazintandane njalo abazali abaningi abasebenzi baphila ngokuthengisa landani njengokuthi bazuza imali.
Lingathi izikolo zona zilungele yini ukuthi zivulwe sesikhangela i-COVID-19?
Uyazi kunzima kakhulu ngoba uhulumende wethu into zakhe zonke asisekathemba lazo ngoba uzathi ufumigethile abagezisile bavikele kungenzakalanga. Ngabe uyasithembisa ahlale esithembisa into eqinisekileyo ukuthi zizafumigetha zonke izikolo zilungiswe bekungavulwa. Wonake umnyaka khathesi bebhala abantwana beqeda khathesi bagule kakhulu ibatshayile khonapha ezikolo zethu zokokulu mane ngaphilapha abantwana abagula bakhawule wafika sokuphonga uba izinto ezihawulayo so four so okwanext year uzakulungisa ehlukekile ukulungisa khathesi xa ezalungisa afumigethe izikolo azihlambulule azigezise ngesikhathi esifaneleyo ahlaqalise ukuzilungiselela kungaba ngcono kakhulu ngoba ezinye izikolo njenganazedela lapho endihlala khona basichuthe esinye isikolo sinomhlangano wabantu besonto ekasitholi abaningi ngabuza ukuthi kati tingabe yavunyelwa ndihlala khona pha esikolo uyabona ukuthi sosane isikolo kuyingozi ngoba abantu labana abaningi kuyasala ukuthi igciwane lokuyani.
Unkosikazi Patricia Chabalala ungumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzivishe uza ngena kumnyaka omutsha kusasa evalelwe entolongweni ilanxa umthethwandaba we High Court uthe kumele akhululwe ngemali yesibambiso ibail. Amaqwetha akhe athi abatshutshisi balile ukumkhulula besithi uHaruzivishe ubhekane lelinye njalo icala lokuthumba. Kodwa athi akhangelele ukumtholela ibheyili kulolu daba ngeviki ezayo. Sixoxele sikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Sidanchi Rhodza.
Umakhomboro Haruzivishe kukhanya sobala ukuthi bayamugcona bathi ulecala ele-kidnapping kodwa ukukhanya kumqoka ukuthi uhulumende kaMnangagwa ufuna ukwethusela ontanga ukuthi bengajoyini MDC ngenxa yokwesaba ukubotshwa lokuhlukuluzwa. So singathi uthi ngesikhiwa i-intimidation kwethusela ukwenzela ukuthi ontanga beyesabe ukuba lathi uba labanye babo ku-MDC.
Umakhomboro Haruzivishe ubengamelanga vele abotshwe ubengamelanga angene ekantolo ngendaba ezokuthi ubetshengisela. Uzananzela ukuthi uMakhomboro Haruzivishe ubotshwe elinye icala lakhe lokuthi utshaye ukhwelo. Utshaye ukhwelo nje, utshaye umlozi abesebotshwe umntana nomuntu. Kodwa uzananzela ukuthi abezana bona laba abayekethiswa amacala okutshontsha igolide, abayekethiswa ukubulala abantu besebenzisa izibhamu, labo bantu vele kabatshoni langa besemajele. Kodwa uzananzela ukuthi umuntu otshaye umlozi nguye obotshwayo. So khonokho kuhle kutshengise ukuthi umbusazwe kaMnangagwa ubuhlungu ngumbusazwe lowana esingathi thina uphose ulingisele okaidamini.
Ukuvalelwa kwakhe uMakomborero okwesikhathi sonke lesi akubethusanga yini abasakhulayo bebandla leno? Mhlawumbe ligcine libona besesaba ukukhankasa bekhululekile.
Thina akuzange kusethuse ngoba leyo inhlala yenza kaMnangagwa. Sakhumbula ukuthi ngo-2009 ku-convention eZaphu eyenzelwa eMcDonald Hall eMzilikazi, uDabengwa wakhuluma wathi uMnangagwa wamvakatshela ejele. Wathi Dabengwa nxa ufuna ukuphuma ejele oba lilunga leZANU-PF. So khonokho ukuthi abantu babotshwa isikhathi eside akusimangalisi. ngoba siyazi ukuthi yikho ukusebenza kukaMnangagwa umuntu olesihluku kakhulu ebantwini beZimbabwe odungaletha abanye abantu bamanye amazwe uyambona vele ethaba ibabamba buthakathaka ibo abantu abajabulelayo kodwa abakithi hayi kabajabulele so lokho akuzange kusimangalise njalo akwethu sangamuntu okwenzakale kumakomporo yaziwishe ibufakazi obugcweleyo obutshengisa ukuthi okwakuthiwo ngumfokanyongolo uJoshua Nkomo ukuthi hayi umfana lo ulobugqili wayeqinisile njalo umgabu wakhe wathi umuntu lo ulobugqili wayeqinisile so zananzelela ukuthi amalunga eMDC azabotshwa hayi akusoze kuphele umakomporo aruzivishe bazabe lokhu bebotshwa ngoba imkhuba kaMnangagwa yaziwa so hayi akusimangalisi
Umnumzana Swithani Chiroza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Ele South Africa sele sule imigoqo ebivimba ukuhamba-hamba kwabantu phansi kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Uhulumende wazise izolo ukuthi abantu sebengazihambela santando ngoba umkhuhlane lo usudedile. Lokhu kutsho ukuthi inengi lizangena kumnyaka omutsha kusasa kungabizwa ozwayo nanku le ndawo zokunathela phakathi kobusuku sezivunyelwa ukuvula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana abo ngani Mkhwanansi
khona ukuvimbeka ngokuhamba kwabantu bekusekunomthelela ukuthi ku-affecta amanye ama-business inesakhiway for instance abosomatekisi abalayitha abantu kusho ukuthi labo so i-revenue bisisehla ama-business adayisa ngokotshwala ama-hotels into ezinjalo allo when the movement is restricted kuya affecta kakhulu ku logistics and economy ngoba kuya restricta nendlela abasomashishini abaqhubha ngayo ngenxa yokuthi kuzomele basebenze bami ngezikhathi lapho bangasavunyelwa khona ukuthi kube le movement so kuyamukeleka kakhulu lokho ngoba usizi also siva kakhulu ebantwini lusizi lwezomnotho ngoba ngama restriction lawa ngempela abantu abaningi bese be struggle kakhulu economically and financially so sithemba ukuthi ukulifta kwalama restrictions kuzonceda kakhulu kodwa ke siyakunanzelela ukuthi abaningi abajabulileyo ngabantu abajabulele ukuthi bazoyenza ama party nokunjalo siyabakhuthaza ngempela abantu ukuthi bakunanzelela ukuthi umkhuhlane wona usasekhona usathelelwana uyingozi ngakho ke noma besenza into ezibathokozisayo bazenze futhi ngokuqa phela ukuthi umkhuhlane wona usasekhona futhi uyingozi futhi usasenawo amandla okubabulala
abeZimbabwe abakhona ngapho kwele South Africa bahambile yini ngobunenge ekhaya
abaningi abantu lapha bakithi behlulekile ukuya emakhaya ngoba bebesesaba le lokho kuvinjwa ade kuthenjiswe nguhulumende waseZimbabwe ethi yena umuntu uzothi mayefika ayisiwe ku-quarantine for 10 days mayetheste ele PCR test negative for 14 days ma engathestwa atholakale positive kube umthelelo omubi kakhulu I'm sure nakweze tourism kube nomthelelo ukuthi nomuntu ade ngabe elohlelo lokuvakashela ilizwe lakithi ugcine edela ebona ukuthi kuzomhlupa ngoba ama hotel costs ne time constraint ibizomchaya umuntu kulusizi kakhulu ukuthi uhulumeni uthe eqeda uku announce lokho wangenzile ukuthi ngoba imbiki ibifika kithi ukuthi hayi abantu nje bazihambela bazidlulela abayenelisile ukuhamba akulahlupho kodwa abanye abavele bayengabantu abafuna ukulandela umthetho ngendlela obekwe ngayo abahambanga ngempela ende kudala nje ukuthi kube le issue nje in terms of i-coordination ne-cohesion yabo nemideni yabo kuyasihlupha kakhulu lokho futhi ngesikhathi kunga-extend ngizinto angama ZTP permits abo lapha eSouth Africa ngoba ngezinye zezinto psychological esezithola senzima abantu lapha bengasakwazi ukuthi impilo zabo zizoqondaphi umnyaka lozayo. So a lot of people bakhathazekile emoyeni lokho esingakubiza ngesiNgisi sithi anxiety. Thina siyinhlangano lokho esithembisa ukuthi siphezwalo udaba sizama ngendlela zonke esingazenelisa ukuthi siqhubeke ngama negotiation and we are hoping ukuthi bakwamukele ukuthi kube nokuxegisa kwezinye indawo ama conditions oku transfer to other permits.
Umnumzana Bongani Mkhwanansi ngowenhlanganiso ye Zimbabwe Community in South Africa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi impumela yokhetho lweZanu PF ilokhe ingakethulwa. Ithi njalo limpumela ilakho ukudlondlobalisa ukudlephana okuvele kukhona kuleli bandla. Ikroniko ivika ukuba umongameli yamasoni Mnangagwa uthi udanile kakhulu ngokubhubha komkhokheli weqembu le-Highlanders umnumzana Ndumiso Gumede. I-Herald yona ithi ibandla leZanu PF lisaqoqa impumela yokhetho lwenkokheli yalo yezabelo olwenziwe ngolwesibili andubana iyethule. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7, basakazi bamabahle. Nonke uStudio 7 yelibingelele ekuseni namhlanje. Ngiphiphilana enkosini, inkosi benani. Sakazi ngiyacela ukuthi mhlawumbe ngindlulise omunye umbono iBhayibheli ithi abantu bami bayabhubha uselulwazelelwe. Kule ndaba eyenzakala ezweni lakithi kakhulu elaseZimbabwe esedinga apha emandebeni kwelikamthokazi. Kukhona abantu into abangananzeliyo manje thina sifuna ukuyibeka mgceke wonke umuntu eyibone. Yabona kule qembu leyo kuthiwa yizaphu. Izaphu ayikho vele yiqembu elingekho wasayinwa phansi emaphepheni ukuthi izaphu ayikho yafa. Laba bantu abathi izaphu yavuka abantu abaswele izikhundla kuZanu PF le babaxotha manje ngokwata abavuka iqembu abathi izaphu. Izaphu ayisekho, izaphu yaphela. Cabanga labantu bathe bevuka bethi bevula izaphu yabo labo pimpim seku-MTC seku-Alliance bafike bavoxa bavoxa u-Alliance laphana abantu basabangasazwani u-Alliance sebephumile futhi asangeke u-Alliance. Wathi nanzelela kahle izaphu leli iqembu lezanu. Izaphu iyizanu. If umqondisi efuna ukusebenza lezaphu uyabe sebenza lezanu uqobo lwabo ngoba laba bantu abangena khona akumili njani.
Kuna uzulu wonke mpela iprize yakhona abantu bayo akhona ukwenza into ejinyini. So ikho uhulumende siyacela ukuthi akaye zama ukuyifaka izibuko le ndaba mpela yama-COVID-test. Hhayi sikhathele ukuba imali ziphunga uhamba ziluzwa ngendlela engayisiyo. Njalo kule ndaba naleyo ukuthi abantu abanganamaphepha ma selingene eZimbabwe, kuvele uhulumende yazi ukuthi more than 3 to 4 million Zimbabweni base-South Africa, abanye base-Botswana, uhulumende yazi ukuthi abantu bakhe laba abanganamaphepha. Yikho lokuthi ma selingene ezweni kufanele badize, why uhulumende engawini endlela? Ungathi hhayi umuntu uma engaphandle kwelizwe singena elizweni lakubo akhokhise maybe 50 rand.
Ngibingelela kustudio 7 lonke nje basakazi labalaleli. Sengathi le audio yami ingafundwa. Hayi, siyabonga indaba elisethulela zona, indaba ezinhle kakhulu ezisifundisayo njalo ezisakhayo. Hayi, akukho kubi nje, bengithi ngibulise. Ngithande lokubulisa izihlobo zami, usibonakele Ndlovu, uhlale eJimsteeni, lesikhulu kusindlovu, nomamdalo sekhaya le kobulawayo enkulumane navusi.
Salubonani basakazi be-Studio 7. Zilethemba ukuthi lonke liyephephile emkhuhlaneni lokhona. Mina ngubhanda moyo, Plumtree Bulilima West. Mina ngendlela engibona iZimbabwe ukuthi ma sesithi sifuna iZimbabwe ekhululekileyo, kufanele sibheke laphana kuzeke imithetho elaphana esetshenziswayo iye kuleli lizwe for 40 years. Ngaphandle silungise ngakho ijima yonke into, sikhulume nge-devolution, ekhulunywa ngomlomo iphelele emlonyeni, sikhulume ngamavoti, sikhulume ngokuriga. Ma singazange sifike laphana kuzeke kulungise indaba yokuthi kuvotwa njani, kwenzakalani laphana kuzeke. Hayi, ikho into esizayitshintsha la, kuyohlala kunjalo, kuyahlala kuyibhasile naleyo lo windi wakhe. Okay. So hayi, ngingabeka amaningi mina ngubhanda ebulilima West, kwamakwama village, komnyama area.
Sabonani Studio 7 lonke balalele abalandeli be-Studio 7. Thina sisicilo lapho ukuthi lisicacele kahle ukuthi nxa kuvotwa kuvotwa njani. Uvala kakhaya kanamaqembu maningi, thina siyasesi-confuse ukuthi kanti vele kahle kahle i-MDC yiyo yiphi. Ngokula abanye bahamba bethi bama-MDC kudlazo zokuthilivotiwe zokuthi hhayi labana vele basingabezakhe. So sicela lisicacele kahle esobala kube segcekeni ukuthi sivote njani, sivotele bani.
Bobe kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amalunga ePhalamende awele Kenya adabulene ngenqindi izolo phezu komthetho phakathi kokubunjwa ozalawula amabandla ezombusaswe. I-Reuters ithi amakhulu abantu abuthene e-Cape Town kwele-South Africa izolo evalelisa u-Archbishop Desmond Tutu phambilini kokubekwa kwakhe ngomgqibelo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukhulumisane losowabo weleRussia umnumzana Vladimir Putin ngocingo izolo, wamxwayisa ukuthi engalokothi athumbe eleUkraine. Isikhulumeli sikaBiden uJen Psaki wazise ukuthi uBiden utshele uPutin ukuthi achiyane lomcabango wokungena ngamandla kwele Ukraine kulandela ukuthumela kwakhe amabutho emngceleni walelo lizwe. ukukhulumisana kwababili laba ngokwesibili kulinyanga njalo kuza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu phakathi kweMelika ibambane labangane bayo abakumanyana weNATO lele Russia phezu kwaloludaba. UBiden uxwayise njalo uPutin ukuthi engavele engene ngamandla kwele Ukraine amazwe angentshonalanga aza kwethesa ilizwe lakhe izijeziso zeNATO. Umcebisi kaPutin umnumzana Yari Ushakov utshele intathelizindaba ukuthi bakhangelele ukuqhubeka bekhulumisana leMelika ukuze bathole isisombululo. Kubike iAFP ukuhlaziya loludaba sixoxele intathelizindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Amboni ngani iphone call leyi izaletha impumela esingathi ingaletha i-de-escalation of i-crisis ekhona? Hayi, actually ilapha sibona uPutin eziveza njengomuntu ohlakaniphileyo kwezepolitiki. Nguye ocele ukuthi hayi Biden hoza sikhulume, mina ngilezikhalazo 1 2 3 waziloba phansi, and kuyizikhalazo akwazi mhlophe ukuthi i-America labangani bayo abakunetho abasuke bezifuna. So hayi, indlela yokuthi-ke nxa sokusenzakala okwenzakalayo kusasa abantu bethi kodwa uPutin wayetheni, wayethe wozana etafuleni sikhulume. Mina mboni ngani singaya phambili ngalokho elibona basebeyala. So yindlela kaPutin yokuzifaka phambi kwamehlo omhlaba njengomuntu onjani ofuna ukuthi kube le progress, kube lengqubela phambili endaweni ye-Ukraine. But nxa sikhanyela indaba ye-Ukraine lamanye amazwe ekuSoviet Union, amanye amazwe lawa afuna ukungena kuNATO angithi, okutsho ukuthi-ke asedlelana le-America, okuyinto efaka iRussia kuposition engahle ngoba amazwe lawo asengasetshenziswa yi-America kunjani ukuhlasela iRussia. Siyazi ukuthi i-America emazwe lapho elobudlelwano khona yafike iyakhe i-army base. So cabanga-ke i-America isile army base e-Ukraine. I-Ukraine ilizwe eli-strategic for iRussia nxa ingena e-Europe. So uPutin uyakwazi kwenza uvikela ukuthi i-America ithole amandla amaningi e-Europe laku-NATO.
Singabona kugcina kusiba lokuthwalelana izikhali yini lanxa nje uBiden esetshile ukuthi iRussia abazayijezisa kodwa kabasoze bayihlasele ngezikhali.
Amboni ukuthi amazwe angatshwalanga e-Europe angavuka esehlasele iRussia ngoba inxa sikhanyela khabe sibhekane ne-COVID, all our efforts ngokuthi zama ukulisa yini umkhuhlane we-COVID and imali eningi iqedwe yini i-COVID. Nathi uthi ke songavuka abantu sebeqoqe izimpi kwayale kwale, hayi but amangakwenza nje ukuthi kwesiphatha manje zeAmerica ukuthi hayi bona bangasebenzisa izijezo zomnotho. Yes, bangakuzama lokhu ukuthi they force iRussia ukuthi ichiye khonokho efuna ukwenza, but yona ngokwayo iRussia ukuthi izangena e-Ukraine, hayi asikubona ukwenzakala, asikubona ukwenzakala. IRussia izaqhubeka isenza khonokho ekwenzakala khathesi ukuthi iyethusile. Kubonakale ingani isingavuka ingene e-Ukraine, kubonakale ingani isingavuka isithethe iCrimea. IRussia isebenzisa yaba ukuthi acting on the interest of our citizens. Angithi kula bantu beRussia abanye abahlala e-Ukraine abahlala kubo Crimea abahlala kumazwe lawo aye kuSoviet Union. So yikho okubenza ukubanika igunya elokwenza abakwenzayo. Sinike umzekelo weSouth Africa leZimbabwe ukuthi kulamavenda eLimpopo, kulamavenda koBeitbridge up to koGwanda le. ISouth Africa ivuke isithi no, thina sesiprotect amalungelo ezizalwane zethu ezosendo lwesivenda angathi aseBeitbridge. Yikho iRussia ikwenza kumazwe lawo e-Ukraine. Isikhumbule njalo ukuthi i-Ukraine i-strategic kuRussia kwezomnotho wayo ngoba idila namazwe angathi awe-Europe endaweni zegas. Even for yona ingwaye i-America nxa ingavuka ngelinye ifuna ukuhlasela iRussia.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intathelizindaba ehlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu 30 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. uhulumende uthi abafundi abaya kuform 1 abaseyi kuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka grade 7 ayikaphumi. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Aruzibishe uza ngena kumnyaka omutsha kusasa esejele lanxa inkantolo yi-High Court ithe kumele akhululwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi untungamile inkomo ngilifisela umnyaka omutsha omuhle.